inani lalabo asebetholakale belegciwane le-coronavirus esabelweni sezansi emandebeleni ligonge lisuka kumathuma esiyangalombili 90 ngomgqibelo odlulileyo lisiya kwaba likhulu lamathuma amahlanu lane 151 izolo. Osekuthiye izakhamizi kulesi sabelo zitshaya luvalo imbiko eveza ukuthi izizalwane zakuleli ezivela kwamanye amazwe ezikuma-quarantine centers lapho kuhlolwa abantu ukuthi bengabe belegciwane leli ziyabaleka kulezi ndawo ngoba zingaphathwanga kuhle okulakho ukumemethekisa i-coronavirus. Kuyona leviki sebefika phose amathuma amathathu asebebaleke kuma-quarantine centers abalisa i-Bedbridge, iPangane, seFlabusi kanye nesiCoven esigodini. Ababaleke e-Bedbridge balithumilane njalo bonke babikwa betholakale belegciwane le-coronavirus ngabantu abakade besemajele kwele South Africa bengakaphendukiswa ekhaya. Umnumzana Ntando Ndlela isakhamuzi seFlabusi njalo uthi bahlalele evalweni ngalolu daba.
Kuyasithusa kakhulu ngoba sisinanzelela kuba kufaka kanganani impilo zabantu engozini. Abantu laba balezizathu zokuthi babalekela nxa kubaleka kwabo kuyinto engakho nje, kodwa okokuqala sithole imbiko yokuthi abantu laba batholi kudla okwaneleyo njalo kwesinye isikhathi bayahlala insuku ezimbalwa, insuku eziningi kakhulu bekhonapho bengathestwa, kugcina lowo lomkhuhlane sethele abanye abangelamkhuhlane.
Amazwi akasekelwe ngumnumzana Mthulisi Chabangu wayisakhamuzi wesitezi odwa urhulumente kumele athathe amanyathelo aqinileyo ekuliseni leli gciwane.
Ngendlela inani elokhu likhuphuka ngakhona sokusenza sihlalele evalweni, njalo into emangalisayo ukuthi amabhoda kuthiwa amabhoda avaliwe kodwa abantu bayachapha, uzothiwa abantu abangaka bavele ababanjwe bavelela ngaphandle kwamazwi. Besokusinika umbuzo ukuthi kanti pho abantu laba badlula ngani. So sisifisa ukuthi ngawo uhulumende uyathatha amanyathelo abanzi ukukhangelene emngceleni, njalo bavalelwe kuma-quarantine centers bangaphumeli ngaphandle ngoba bazenza sibhubhe ngayenalo umbhuqazo.
Unkosikazi Sibusiso Yempala uthi uzululaye kumele athathe amanyathelo okuthi azivikele kuleli gciwane.
Siyacela ukuthi ngawo uhulumende uyangenela engavula amabhoda ngoba anxa evula amabhoda abantu bengena uba mnengi kakhulu memetheke ngamandla. Labantu aqonqosela ukuthi abantu kabahlale ndawonye bengahambahambi, ama-distance i-1 meter 1 meter apart ngomuntu. Kwenzakale khonokho abantu bakulandele lama maski njengoba kuthiwa lapho esihamba khona singachiya ama maski.
Abebuto kanye lamapholisa kube babesitho okudala ukuthi abantu babaleke kulezi ndawo yikuthi kazibalekanga kuhle, njalo bona kabalazi impahla zokuzivikela okudala ukuthi kube nzima kubo ukuxhothisana lalabo ababalekayo. Ekhuluma emhlanganweni oqhutshwa ngolwesithathu eGwanda wokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus, uLieutenant Melissa Manduske owebutho uthi akuni okudala ukuthi abantu bebaleke yikuhlanganiswa kwalabo abalegciwane labangelalo. Uthi njalo ababalekayo bethusela bezomvikela ngokubakhwehlelela xa bebaqothanisa, okudala ukuthi badedele emuva ngoba bengelazo impahla ezokuzivikela. Ekhuluma emhlanganweni webandla le-ZANU-PF we-Politburo esigodlweni eHarare izolo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe sokufanele ukuqiniswa imigoqo yohlelo lwe-lockdown kanye nezokuhlola uzulu igciwane le-coronavirus ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwalo elizweni. Kusenjalo umphakathi kulesi sabelo useveze imibono ethiyeneyo ngomthetho uhulumende afuna ukuwubumba okuhlolwa okubhalwa nguzulu ebulenjini owe-Cyber Security and Data Protection Bill. UNkosazana Linda Mpofu, umqoqo wenhlelo zenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, uthi kukhona ongaqondanga ngalo mthetho.
Section 5 and 7 isifiso sami ukuthi kube le ama separate independent bodies, kube labe cyber security labe data protection, and then iParliament iyenze umsebenzi wabo wokuba le oversight role. Nxa sisenza ithetho enje ngilesifiso sokuthi sidinge ama best practices ukwenzela ukuthi lathi singagudluki kulokho okwenziwa umhlaba wonke.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo olilunga lebandla le-ZANU-PF uthi kuqondile ukuthi ube khona lomthetho.
Sibonile thina umhlaba wonke ukuthi information lepho ngihamba nje kuphela ingazange ilandelelwe. Iba lakho ukuthi kube lokuguqulwa kwahulumende lokuthi nje awuhulumende lokuhlukuluzwa kwempilo zabantu. Ngoba lami nje nje angeke ngifune mina ukuthi yami impilo iphongu khaywa nje umhlaba wonke kungela bufakazi kungela zizathu kungela mvumo yami. So ngaleyo ndlela iParliament ihambani phambili liyebhalisisa leli bhili mina ngiyalisekela.
Umnumzana Albert Ngulube olilunga lekomiti edalele ePhalamende ebona ngokuhanjiswa kwembiko uvumele ukuthi iParliamente yenze iphutha ngokubhala lomthetho ngesiNgisi kuphela okudala ukuthi iningi lingawuzwisisi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ngube.